Njengezakhamizi siyananzelela ukuthi ukukhalala komsebenzi wamadokotela kuluhlupho olukhulu ebantwini ngoba ungakhayela izibhedlela ezinkulu esempilo esikhonapha koBulawayo lese-UPH esikhonapha koBulawayo. Sinanzela ukuthi kusukusela izolo kuba lohlupho lokuthi abantu bayaphuza ukuwathendwa ukuthi labona abanye bagula sibili kabuhlungu abadinga ukuthi bayathende masinya. Amadokotela athatha isikhathi so-ke lokhu kuyafaka impilo zabantu engozini. Sinanzela njalo ukuthi abanye basuka babe laphana owamaholo amaningi kakhulu belindile. Abanye njalo sifaka ukuthi abazi bagcine bekhalala bethiya. Singananzela konke lohlupho ngoba izibhedlela zikahulumente ezishiphileyo pho nxa abantu sebethiya lezo zibhedlela kuzabazimela ukuthi basuke bedinga ezinye izimali bahambe ama-private doctors. So-ke sibona ungathi sibili njengabahlali bakoBulawayo kumbe njengabantu beZimbabwe kanye abantu kuzabahlukuluza kakhulu lelo nyathelo eselithethwe ngamadokotela.
Ungathi uhlupho lolu lukhanya lubhahe ngaphi kakhulu?
Lo hlupho kodwa sikhanya silo hlupho olunewakathi esiyimpilo. Ngwanazela impilo yiyo esedulani labantu lake singathina high density suburbs abantu abangela mali eningi. Sozana zabantu abaningi basuka laphana bagijime baye empilo. Ngokunjalo kwenza ukuthi abantu abathende empilo baningi nabantu abathende e-BH. So uhlupho olukhulu empilo kakhulu kule-BH.
Kuyini elifisa ukubona ukuthi ngabe kuyenzakala kathesi?
Thina vele sihlala sifisa ukuthi sinanzelele ukubana impilo kulilungelo lomuntu. Kodwa njalo sinanzelele amadokotela afana nalo abalilungelo ukuthi nxa besebenza bathole iholo elingadla kwena ngabancedisa impilo yonke bancedisa imuli zabo. So esingakutsho thina ukuthi besicela ukuthi kube lokukhulumisana abantu kahulumende namadokotela ukwenzela ukuthi bafike kusuka la abazavumelana nakhona. Kubonakala ukuthi uminister onalo we-health labe-public service okuba abakhayeleza amaholo bahlalisane phansi bakhulume kubani into esihlupha kakhulu ukuthi into lesikhathi eside ihlalise bakhona soba lama-strike ephela kodwa bengavumelani. So sizama ukuthi into lake behlale phansi balungisele uhlupho lolu. Uhlupho lolu lungiswe masinya lwedlule ukwenzela ukuthi abantu bengabe behlupheka lapha ezibhedlela ngoba abantu nxa bengasalatshwa kuhle impilo zabantu zisengozini kakhulu. Sinanzela futhi siphile emhlabeni wemikhuhlane eminingi khathesi okudinga into amadokotela ahlalisizane labantu abancedi.